Amalungisi ipoze wonke yakubulawa yamadala lamatsha izakamizi khala ezimathosi ngokunukelwa ngamanzi alungcekeza asuke ezambuzini njengokudubwa kwezititshi lempompo eziwathwalayo. Umhlalo welokithi lamakhwekhwe umnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke insikhansile ekhona kayenzi ekushini ngitsho. Singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid ngoba every day ngaze kubethi bayalungisa basafa ngokushokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi and amanye amatitsha asezindlini kuyake kududuluka kugcwala ezindlini imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakuthethi siyabuya sizolungisa but kuyahlala kunjalo. Siyacitha 3 months kungayenziwanga lutho uhlezi phezu kwedoti ungalatheleki yokungena abantu besiye egangeni.
Unkosazana Nomsa Chumalayo uhlala emagwegwe yena-ke ukuthi amanzi alengcekeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sayabatshela sahamba sayabizale residence babuya bayakhuluma lapho babuya bevulile kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private babuya sebevodwa ngabanika 400 rand bavuza thina nisabona ukuba ndilokhu. Lapha baqeda ukuthanyela sathethi bathele amanzi kungeke uhambe lapha udle but sesisidla kunjalo because uyayisayela sesijwayele vele ukudla bekaka
elokuthini lamagogwe njalo ohlangane nomongameli webandla le-EFF umnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukhansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago but kafuni lokuthi ekezovakatshe ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezititshi ezigubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besitho. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba le-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park lisalitsha kodwa izititshi zidabuka njalo nje. Unkosazana Thokozile Moyo umtshali we-Country Park.
Sibe kudabukile amaphayithi bathi amanzi ladlula lapha kusema-24 kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema-16 ekaravani ngakho kudabukile amaphayithi amanzi angikhona ahambela ngalo komgwaqo omkhulu yohamba lamabhasi elakulaeni bathi abanye bathi bakhuluma layo ukhansila bathi sebethunge lawo kabanyabonaaaao.
Umsekeleli wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukuyazana kongqwengwenya uthi kuningi okubangela ukuduka kwezititshi zengcekeza.
Imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure singathi i-dilapidated infrastructure kube lokudabula kwama-sewer pipes abantu besenza izinto ezijiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi kube yi-increasing population sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona and okunye kube yi-misuse of i-sewer system.
Okugcizelelwa ngumthebi kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa kodwa hhayi asihlalanga njengomanisipalati sibhizi sibili ukusebenza lingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu ade sihlupha empophoma bona ngale nsukwini ezimbili iyabe isi-right. Ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokileyo njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singavulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi.
Abantu abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bebhekana le ngcekeza ephuma kuzititshi ezidubukileyo esezinesikhathi eside zilukela abantu zingalungiswa njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye ne-cholera eke yabulala abantu abaningi kuleli dolobho. Ngimele isitudio 7 ngobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.